Sokwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama-coalition lawo azokwenzakala mayethi
i-leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini laku-leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazisanga abantu.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Nhlangula 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we-South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano we-South Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele-South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu kubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we-South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano we-South Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa we-South Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Kube lo minister futhi shaba oweze threat. Bona abantu ngama ministers aqathe kule ukuthi nxa bedwele indawo yazi ngaba athatha i-opportunity nale kuba na babe le ndlela zokuhlakani bazokuthi bakhulumisane. Kube lo mvumela benelisa ukuthi bathole izuzo ngokuthi banxuse labo bantu bazoinvesta ngendlela abazele ukuphathe ngayo. Kodwa kwakhathesi sibona ngathi hayi banxusiwe nje ngoba labo phela izene ikhori esikhuluma ngayo. Iya emazweni amaningi asikayiboni kakhulu liyenza nowesabekayo.
Sesikhuluma ngobudlelwano Zimbabwe le North Korea ke umhlangano lo awunyeke waphambanisa lobo budlelwane.
Kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba kade sebexebaya ngapha eSouth Korea asilasho ukuthi kuzahamba kanjani, kodwa ke engxenye kungagcina kusuba ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose likhithima lisiyangalimbele siyangali. Kodwa ke uqhake kuye ukuthi iZimbabwe nileqiniso ukuthi nxa ilanda into ezinjengalezo ngithemba ukuthi kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi hamba usozophambanisela ukudlelana. Kodwa ke khona singeza kubalekela, kodwa wakhathesi sinethemba ukuthi engxenye bazaliqhubeka bayibambe kuhle indaba le, kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kushukumisana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe le-South Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa imnotho kumbe hhayi bazathathelwa njalo umnotho.
So amazwe ayeswananzeliyo abo-South Korea ne-Korea la manje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule Afrika bebuya beZimbabwe. Eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako, kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ubayahla njengeZimbabwe zilizwe linothe kakhulu kulezi ezondiwa phansi ama-minerals. Base bevula amehlo babona ukuthi singaze sibe lo dlelwano lokuncane leZimbabwe, siyazi ngathi bangabangane kodwa bona bezohuquluza lokho esilakho lokho siyakwazi bana kokwenzakalayo. Bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu. Thina engxenye sibonga uniyo kuyizwa izo okungatsho lutho ukuthi lathi sibonga uhlaba leyo liqiniso esingeke salibalekela esilibona nsuku zonke sisenziwa ngamazwe nalavela khona le ku-Asia lamanye amazwe khona kubo Europe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Murisi Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Okuningasi kuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7, umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnomzana Chamisa uthe lanxa umnomzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnomzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnomzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnomzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizo isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murumbo wanga ane kana
okokuti waise kusinete akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle. Thina savela la ekhatshane wayifisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT, ele-MDC Alliance, lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubethemhlanganweni we-Senate edolobheni leMasvingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukudanbe bexoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthew Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga aleli cele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla saleli cele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labo Chabangu. Lokho vele yikho esayisikukhangelele. Ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya e-court ngoba lanxa umuntu oza e-court ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali. Ngoba njengoba sathi ukuthi uChabangu lati yithi abanikazi baqala indabale. Lokho ukuthi thina labo Chabangu labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi code sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi. Sezingezomdeni lezo, hayi akula muntu ongazingenela ekhoda kusadingakali.
Lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabangu usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawe parliament?
Ye leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu ukhanye esesijumile. Njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lathi uChabangu kasakwenzanga, kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye, hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza. Into edanisayo kuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe, kodwa kumfanele ukuba yileader of the house, ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ubaba uChabangu eqabuka ukuba khona, sathi thina ibenemene elisebenza ndawoni nabanye ababenemene akho kusilwa ngobunangako. Alokho okwenziwayo kulani lezifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo August 2023.
Manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale, lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni?
Phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa, ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaka-advocate Nelson Chamisa. Okwenzakalayo ephalamenti futhi ndaba zalutho ikuyithisela abantu nokuzama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu awathi alandela uChabangu, kodwa hhayi eqinisweni ehliziyweni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa, nguye wabakhankaselayo, uyumkhokheli wabo, njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngubaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani? Lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba, okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa. Abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye ekumele izifiso zemuli yeZimbabwe, nguye owatshiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu umuntu Dr. Mokele Jagjagirai.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress EANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika labo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama-coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela yo azothi ukuthi ilizwe liyathi from now. AbeZimbabwe ba-divided bona ngokwabo, babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoca ngendaba zakhona ukukhetha kusukela kuqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi aliba i-ANC iwinile. So i-ANC ayizange iwine, i-ANC ingasawinanga ukuthi ibe ne-outright majority. Bona ba-prefer ukuthi i-ANC ibe ne-coalition ibandla elinjenge EFF mhlawumbe neMK iDA abana shuwa na ngoba may DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukhokhelwe DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba ma esiba ebangayenza icoalition neDA kuzothi ukuthi uvice president ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident weDA ayibe nguvice welizwe thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayigqibela elephalaphala bangamplanela bayenza impeachment eParliament agcine votiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza ukuthi uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesathwa ngabantu beZimbabwe labantu abaningi beSouth Africa abansundu baprefer yona i-ANC ukuthi enze icoalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa i-ANC lose i-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelana asebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna ukuqala kulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya e-court ngoba i-MK ima ingaboycotha ukuthi kuyiwe eParliament ama-member ofParliament angabi khona awe-MK mase kuvotwa sokukhetha ukukhokhelelizwe kuyathi ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inamba ezabe ikhona eParliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoya e-court i-court itsho kutshoyo from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-paytime yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu wefu balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwa ngoba uzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama lezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni
lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubeqoqa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfaka isiphambano uphela ngeyokhu yeqanda noma kuthawuhlangane labasindi okungakanani akum-affect ngamenza khona okokweqanda yikho sakusebenzisayo sokazange ke sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi wami wayenza ngeWestchurch bayenza ngeWestchurch emphakamisa nge-cooking oil lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kuba lenkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile. Singabhoyile i-cooking oil liyana besisithatha lenhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lobe sesitshela umzali wakhe ukuthi ngamnathise for 5 days kumbe 3 days kuya ukuthi ingane yangikhona sixhwale njani. Njalo yena lo mthandazo siyabe siwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana elesiqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kubakhona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi Kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthatha phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulinkanda ezimbili, actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between i 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho luthile, kumbe umntwana engakhuli kuhle, kumbe neshota of vitamin D, kumbe kulokunye okumphambanisayo, kumbe kuyilabo ingxenye abangabala bo hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abadala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthunqisela kumbe bemnathisa imithi. Lokhu kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside, impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhangela ukuthi ukuwela inkanda lokhu akubonwa ngomama kuyini, uyabe le dehydration yini, kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo, kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda nje kuyabe kuyiphoso. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephoso. Ivuya phile kuyatholakala kuyenzakala.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka, kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabumanzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala, kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula, kutsho omunye wamagqwetha akhe. Act 1, Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abatshutshisi bathi uTrump
uxolo. Uxolo, siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Awukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga ku bantu be South Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time behle bebakhiphe out. Njengoba manje bezangena ku coalition, so next time behle bakhiphe out. Lamanye lama ruling party aphume wonke ngoba kuze lathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba-right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa siyafisa ukuthi next time behle bebakhiphe emandleni. Lathi kuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la sibusa ngenkani lapha elizweni.
Cha iyangusisa inkulumo ekhulunywa ubaba ngihlala ngitshela abantu njengomuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singathi ubaba ngihlala imletha njalo azoyigqugquzela inhliziyo zabantu bethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi bakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala egoli behamba behambela phezulu kodwa bekhohlwe ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufunde ngakanani okho umsebenzi ungawuthola nokuthi ufuna i-peace job akula peace job ungayithola kodwa sizanxusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza egoli noma yilaphi bakhumbule emuva kunokuncane okutholayo hlamuzele abazali ngoba isisu asinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulawa yindlala usaphila emhlabeni angibonge izinhlobo zabo
Studio 77 abeluvu kanjani mthwazi omuhle ngikhuluma ngojimile lapha ngujeff chuma hhashi asibonge kulimende usizamile sibili ngumumbu kuthiwa khona oko kulutshwane sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje umyumbu akhona ubuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona oko kulutshwane sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umakhide beselaleziko hatshi siyabonga kakhulu
salibonani salibonani kustudio 7 ninjani nonke ngizade nqampunqampu ngamafeature abantu bakithi especially bemandi I'm sure ababonile ukuthi abantu bakoZulu kanjani bamvotela uZuma lanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje yamavenda abantu bakuthatha njalo so laba bantu abavotela uCCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfakile umuntu akibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi kuphume umnangagwa kungena uChamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi bekhomente lapha ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udliwe ngoba bona vele abakhaleli umuntu ofana nabo angithi so ezithini esitapoto zaphula komphakathi ithi kufanele sikhomente ngoba sifuna ufaka abantu bakithi phambili nothi ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo-America ungabheka khona ngalo Republican nama-Anglican bayenza njalo I don't know why into econfuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi fanele bekhulekelwe amazi sibili begeza amehlo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalusitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baqoqe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kweleSouth Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.